Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngomvulo menjabulo mhla 27 kuLwezi 2023 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Bazonke bafile abantu bakwazi ukuthi lokho kwenziwayo kungamanyala. Isizathu ukuthi bama umuntu abamthandayo, bayamazi umuntu abamkhethileyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela abaqotshiswa umnumzana Sengezo Cabangu edala lepalamende lakumakhansili.
Ngiyananzelela ukuthi by-elections kulezi ndaba eziningi kakhulu ezenza sizane siye siwine ama-by-elections ngoba iyasukathikilikenza i-campaign ilegeleyo abantu bekhona ngale bencedisana kuma-constituents.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngompalakazi.
Ngijabulile kakhulu ngokuthi ngiswele lamazwi okubonga abantwini abasivoteleyo nokuthi basaqhubeka bayasithanda nalokhu abanye bethu beye basitshiya engozini.
Namhla sixoxa lomeluleko Brema Moyo weqembu le-insimbi zezwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Arts Awards. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngompalakazi. Amalunga ebandla leli asabalele emaphandleni lemadolobheni lapho adinga khona usekelo kukhetho lokudinga abazamela izigaba ezijeneyo ejalo lepalamende njalo lakumakhansili. Eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela ezikhundleni abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu othi unobhala jikelele webandla leli. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-CCC uthi abantu balume owangaphansi besithi bazalijezisa ibandla le-ZANU-PF kukhetho lwama-by-elections.
Hayi, by-election yona leyo ngayikhangela kuhle. Aso by-election yokuthiwa kuyakhankaswa. Ngoba uyakhankasani njengoba abantu basanda kuphuma kukhetho. So nje ngiyakholwa ayisiyo ndaba yokukhankasa, indaba nje yokukhumbuza omunye lomunye abalandeli bakhe ukuthi nxa kuthe kwaba njalo mhlakanayeni abantu kabahambe ngobuningi babo, abahambe beya ngesisita. Akula lutho olunye olukhankasayo lapha ngoba siphuma phakathi na kukhetho phela.
Singathi akula kukhahlamezana khona ngapho-ke ebhinga kumenjani?
Hhayi, abakaqalisi yabayenze ukumizwa. Abakaqalisi lapha sisakhangele kusekho lokuthula. Ye, baphithizela baningi, babuyile banusele bevele endaweni eziningi ezehlukeneyo kodwa kungasenani. Hhayi, angizwa kungani kuhlukumezana kwekwenzakala enyuhle.
Singathi abantu bathini kodwa ngokhetho lolu njengoba abantu besanda kuvota nje?
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho kwenziwayo kungamanyala. Isizathu ukuthi bayamazi umuntu abamthandayo, bayamazi umuntu abamkhethileyo, njalo lokuthi lo muntu abamkhethileyo lokho besamfuna ukuthi ehambe ebamyela. Bakwazi njalo ukuthi umuntu othiwa khona ngorikhole umeli wabo ngaso muntu ole-standing ngaphakathina kwenhliziyo zabo nangaphakathina kwepolitics yabo. So bazonde bafile bakwazi ukuthi ezibhedlela akulalamithi-ke. Ngikhuluma lomunye ugogo kathesi ekuthithi inyawo zakhe zibuhlungu. Ngambuza ukuthi uke waye esibhedlela, wathi ngiyabe siyadingani. Lapho engagcina khona ukuhamba wafika bangitshela ukuthi umfitshane kakhulu, yikho inyawo zakho zisele ukuthi zime kuhle. Bamthiya enjalo. Imali yona le edlaliswayo ukuthi khona kuthiwa kuye kwenziwa ukhetho, imali okade kufuze ukuthi khona ihambe iyelungisise ezinye izinto ezifunakalayo kuleli lizwe. Kanti labo abezekhi sebediniwe ukusebenza kokuphela non-stop, sebesebenza njengewatch, babefuzela bephumule bekuba lemuli zabo njengoba lalokho vele abakuholayo kungafika indawo. At least bekwanisa ukuthi bekuba lezi muli zabo. Manje nanku sokuyikusebenza kokuphela njengewatch, akusela kuphumula.
Kodwa bazavota yini abantu njengoba usitsho ukuthi sebediniwe?
Nxa kusiyavotwa abantu baza kuyavota ngoba bazondile bafuna ukuthi kuyetshengisa ukuzonda kwabo nge-ballot. Ngaphandle kwalabo abathokozayo ngalokho okwenzakalayo mhlawumbe yibo abangasoze behambe, kodwa laba abazonde ngalesi sehlakalo bayahamba ngobuningi babo njalo baza kuyavota.
Awuboni ukuthi ingaphinda njalo emhlolweni uzokuthiwa-ke surikholiwe futhi? Yindaba behlala berikhola wena, bathi kutheni?
Hhayi, ngiyakholwa mina into eyenzakalayo ukuthi anti yabona ukuthi ngaphakathina kwalo mdlalo lo othi ulamandla okurikhola isikhathi esiningi uzazama ukudinga lo ambona ngani nguyomphikisa kakhulu ukuthi lo muntu abe nguye ongabi seduze naye. Siyakwazi ukuthi izane ijwayele oyethi Nkosi, yebo Nkosi, yenza lokhu, yebo Nkosi. Abaphikisana nabo okulobuqotho okoqhobo njalo bengavumelani labo bengabancengi kababafuni, yikho engufelayo nje akulalutho olunye. Ngifela ukuthi ngibatshele iqiniso.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC besixoxa laye esechilaba ward ebhinga esabeleni seMathabeleland North. Uze sizwe okuningi ngokwenziwa libandla lezanu PF. Sixoxe lo mnumzana Billy Gawule.
Lapho elubani labobhinga, hayi umsebenzi uyahamba sibili. Umkhankaso sibili ukhona sibili, kuba lama rally ayenziwayo ngale ntengelupane konke labobhinga. So hayi kukhala umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu.
Libona ngazani zanqoba yini njengoba-ke abantu besithi ilizwe kalimanga kuhle kwamanje?
I-by-election iZANU PF idaka-ke akulula ukuthi iluze i-by-election. Ngiyananzelela ukuthi i-by-election kulezi zathu eziningi kakhulu ezenza iZANU PF iwine ama-by-election, ngoba iyasuka sibili kuyenzwa i-campaign sibili egcweleyo abantu bekhona ngale beyincedisana kuma-constituencies. Yiko kwenzakala iZANU PF iyahambe iyencedisa sibili kakhulu. Kwala kwinkunje nje ngapha e-North bethola amalunga ekhe e-politburo babhizi baku-ground babumpofu babhizi bayakhankasa khona ngapha e-North, so bayenza ama-rally khona ngapha. So abakho ema-ofisini bakhona ngapha edangeni bayakhankasa sibili.
Ye, sizwa kuthiwa-ke kulabantu abayithuselwayo nxa likhankasa khonapho. Siyakwazi ukuthi le-Harare kuthiwa kulabanye abathunjwayo, lina lithini ngakhonokho?
Siyabona mina kakhulu ngiyanikhulukhuluka icele lami langapha emhlukulweni weMathabeleland ukuthi khona ngapha iyakhulu ngikhulumela i-Martin North as a province ukuthi sibili esikubonayo thina lapha ngingazi kwezinye indawo kithi, ngoba kwesinye isikhathi kukhuluma mangasonto eqondileyo. Mina ngazokukhuluma sibili iqiniso, anizake ngizwe ukuthi akulo muntu wesisithi yohlukuluzwa even esigabeni sepetoleti khonakathi, anizake ngizwe ukuthi akulo muntu wesisithi wezeso akula ngitho. Labantu abangilaleleyo bani bayakuzwa khonokho, abalalela umhlaba wakho usuku zonke njengetoto ngale bayolalela imisakazo nalokho. Akula nto enjalo, abantu bayazikhankasela kuhle bezenzela kuhle. Thina zange sikubone khona ukwemsindo khonokho, kodwa zake sikubone khona ngapha emhlubulweni wethu khona ngapha especially eMathnorth. Ngingazi kwamanye amaprovinsi kumbe kuyenzakala nakho, angikwazi, angifuna ukukulandela, angifuna ukukuvuma, angikwazi sir, but engikubona ngapha umsebenzi wokuqutshwa ngendlela ehlanzekileyo kakhulu.
Ye, kodwa nxa sikhangela phela ibhinga ngazani abantu kabayifuni zana Paul, inganqoba njani?
Khona kwale ngokhulumileyo kithi ukuthi indlela iZANU PF esebenza ngayo nxathi la kuma-by-election, umsebenzi wakhona uyabe usulula kakhulu ngoba sonke siyahamba kuye kuthi cwi khona ngani, sisebenze kakhulu khona ngani ukuze kuthume kube noluthi oluphumayo. Yiko kwenzakalayo kuma-by-elections. Asithathi lula ama-by-elections, hhayi kuma-by-elections sithikinya kumele kuthiwa wini ebhathi, yiko kwenzakalayo kini.
Abantu libatshelani baba Gawule?
Abantu sibatshele ukuthi njengokuthi ama-constituencies la engayishiwo esasingahlekele khona, batshela nje ukuthi hhayi lingenzanga kuhle ngoba ngalalikhumbula ukuthi enxa yisikhathi lesana abantu bakhipha iZANU PF, iZANU PF ayiphumanga, iZANU PF ikhona, iZANU PF yiye ebumbe uhulumende. Ngakho-ke asambe ndawonye besibatshela khonoku ukuthi unzima lowo obukhona phakathi kokuphila kwabantu akusiwo nto yeZimbabwe kuphela. Siyabatshela abantu ukuthi konke lokhu unzima lobu bulethwa yizimpi ezikhona emhlabeni, iZimbabwe eyiyo eyingxenye emhlabeni khonapha ekhona, izimpi zaboRussia labo-Ukraine, kanti kule zimpi zabo-Israel labo-Gaza zenzana ziphambanisa inhlelo eziningi, zikhweza izinto eziningi, amafutha lani lani. ebesephambanisa zonke inhlelo eziphansi emazweni wonke ijikelele. Sebesikhangela lapho esivele kukona ku-COVID laphana. Akuzange kube lula kithi, kube lobunzima sibemangalisayo lapho esiphuma khona. Yikho sikubakhumbuza bona abantu ukuthi hhayi, kungathi kumbe into yeZimbabwe kuphela. Abantu bese besithi bona bezondela ihulumende ngumumo womhlaba, kodwa kuzalunga ngokuhamba kwesikhathi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Iziphathamandla zakwele Qatar zithi ele Israel leHamas baza kwengeza ngensuku ezimbili isivumelwano sabo sokukhulula abathunjwayo labadabuka kwele Palestine abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Lokhu kwethulwe enkundleni ye-X iziphathamandla lezi ezithi lokhu kuzakwenza ukuba kukhulule abanye abathunjwa yiHamas ngomfumfu lonyaka labavalelwe entilongweni kwele-Israel. Inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuba okwamanje iHamas isikhulule abafika phose amajumi amane 39, kuthi njalo ele-Israel selikhulule abedlula kancane ikhulu 117 phansi kwesivumelwano esigqitshwa namuhla. Kuzakhululwa abanye njalo namuhla. Ele Qatar ele-Egypt leMelika asebenza gadalala ukuze kube lesivumelwano esizathatha isikhathi eside hhaji okwensuku ezimbili kuphela. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abafika phose inkulungwane ezilijumi lanhlanu 14,800 sebebulawe kulandela ukubhomba okwenziwa ngele-Israel. IHamas yabulala abadabuka kwele-Melika, IHamas abadabuka kwele-Israel abedlula inkulungwane 1,200 ngomfumfu ize ihlasele kwele-Israel. Ukuhlaziya lolu daba, uDabuka Ncube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazwe njalo okuhlanganiswe yezakhamizi iyebulawa Progressive Residents Association.
Njengoba vele kuhlala kuthi khona okuqakathekileyo ukukhulumisana, abantu kumele bakhulumisane ukuze into ihambe isebenzeke kuhle. Siyajabula kakhulu ukuthi sizile wonke amaqembu amabili ukuthi bavumelana ukuthi kukhulumisane, njalo nabona abathinjwe ukuthi bakhulumisane ukuthi abakhulile babuyele ngakibo kungakayiwa phambili, njalo kuye phambili ukukhulumisana.
Ngathi kubonayo lokhu kungaba usitsho ukuthi impi siseduze ukuphela na, kumbe hathi ngokokulandela nje umthetho okuthi kuvikelwe abathunjiweyo?
Okujayele ukuzama ukwenzakala amazwe la amabili iraisa lepalestine khona ngale Gaza baqale kudala ukuthi belwisana kaziseminyaka leminyaka, kodwa ngaphezu silethemba ukuthi ngenxa yento eyenzakalayo khona ngale kufa kwabantu, kufa kwabantwana, okufa ezinto zonke sethemba ukuthi kungaba neno sikethemba ukuthi ukhulumisana kwabo lalokho abakwenzela ekungathintsi izinto. Sikhulekele ukuthi kuthintshe sizi ngoba asiwo mpilo leya umhlaba awungekho wabanjana abantini abaphile abantu bakankulunkulu. Yikho sithi sikethemba njalo sishisa ukuthi kube isitshe sethu kube khonaphana okukhulumisiwe kuphumelele.
Isikhathana esedluleyo sizwe i-Israel sithi yona hayi ayisoze ime ukulwa ize ifike esikhathini sokuthi isibhidlize iHamas yonke laphana. Ubona ngani kungenelisa na ukuthi kukhulunyiswane ingakabhidlizi iHamas?
Ngibona ngani ama-chances ngathi amathuba akhona abizikhangele ukuthi khona kulamazwe la amanye ama-South Africa wa-America lakuambani esibaziwa ngamsebenzeleni yibo bamele bekhuthaze i-Israel, yiyo bamele bekhuthaze wonke amaqembu ukuthi ye baqinisise kubele siqiniseko isivumelano enethu esikhona siphumelele. Kakungenele vele wabasitaphose kungenele wa-America bakhulume ne-Israel, siyakwazi into zezimpilo ezo ziyahlupha. Bangabekhuluma ukuthi besenzela nje ukuthi babamba kanyamiso, but silethemba ukuthi kungakhulunyiswana kuzona.
Kubudlelwano lamanye amazwe sikhangela nje eZimbabwe kanye le-South Africa laphana, ngokubona kwakho ukuba lempi okwesikhathi eside Israel laphana kungaphazamisa na inotho yamazwe la?
Isikhathi esiningi esijwayele ukwenzakala, angithi vele amazwe la yiwo phela omnotho abamunyoti kakhulu umhlaba wonke. So ngaphabuzaniseka nje endleni eziningi ngoba into ezinengizela khona ngayo lapho isithoko i-South Africa esengeyingakani kodwa nendlela eyenzakala e-Afrika lengendlela okwenzakala ezimbabwe singaphazamiseki.
Lo ngumnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazo njalo kunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association. Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebevalelwe enkambeni yamasotsha abazame ukuthuthuna intambo zombuso izolo kwele-Sierra Leone. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amalwecatsha kwele-Yemen ahlasela umkhumbi wakwele-Israel awuthatha asebanjwe libutho lakwele-Melika. Ele Zimbabwe selivimba abantu eHarare ukuba bengabuthani ngobuningi babo endaweni ezijiyeneyo njalo bengathengisi ukudla emigwaqweni ngenxa yokumemetheka komkhuhlane wohudo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umemetheka ngamandla umkhuhlane lo osubulele abantu abalikhulu lamachumi amahlanu lanhlanu 155 selokhu waqhamuka ngonhlolanja lonyaka. Badlela evalweni abantu abaningi edolobheni leli lamanye okulomkhuhlane lo. Kuyini umkhuhlane wohudo? Ake sizwe usichamfundo solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital exoxa le-Studio 7 ngodaba lolu lapha ukhuluma ezimele.
Ayikholela isihudokazi esikhulu esimangalisayo. Umuntu uyabe ethewa wanatha amanzi kumbe wadla ukudla okule-bacteria eyenza ukuthi umuntu ahude amanzi angani ale rice uyabe huda ngokuphela okumangalisayo. Yikho ke le into embi kakhulu umuntu engapha ngise esheshu sithiya emhlabeni. Abantu kumele bananzelele bengabona behuda amanzi angani ale rice isihudo lesi bagijime baphangise esibhedlela. Siso sihudo ongasihlalela ama-hours ngoba amalanga usendlini. Yikho ke odokotela abayelapha selatshwa ngokuthi kuyafakwa ama-drips afuna ama-drips amaningi ukuthi baku-hydrate ngoba abantu bafa masinyane nge-dehydration lokuphiwa ama-antibiotics. Kuvikela abantu baxwayisa kathesi ukuthi sibhahile kwezinye indawo elizweni bangazi bahamba kulezo ndawo abakwazi khona ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Njalo kumele bahlale bengabantu abahlanzekileyo begeze izandla lokungahambi behamba beqhawulana izandla labantu.
Ye, nxa sisikhangele singathi kule gciwane lakhona yini, igciwane lakhona lime njani njalo lingena njani emzimbeni ngokunatha amanzi kube sekusenzakalani?
Umuntu enganatha lelo gciwane kumbe lisemanzini kumbeni ekudleni kumbeni kuma-fruits nje kumbe ukuqhawulana labantu usugcina uzibamba umlomo ubambe isandla emlonyeni lingangena-ke emathunjini selihamba laphana lisiya multiplies liba liningi emathunjini yikho liyabe lokumunya khona amanzi. Amanzi lawo sephuma ngale ngaphansi sokuyidaria ewotari enjengamangani kule rice phakathi.
Singathi-ke ngaphandle kokuthi abantu bengaxhawulani lokunye zikhona yini ezinye iindlela zokuthi kunqabelwe khonokho?
Isihudokazi lesi imkhuhlane egulwa kudala abantu bengakasebenzisi i-hygiene le ekhona. Isikhuhlane sivikela ngokuthi kungaba le-clean water, clean running water, labantu behlale behlanzekile. Siyavikeleka nxa abantu bengaphathi kuhle bengela manzi bengahlanzi izandla siyamemetheka siya phambili.
Ye, njengodokotela sibili ubona ngazani eZimbabwe kwenzakala ukuthi kunqabelwe khona ukuthi lingamemetheki igciwane lezi siyeza ukuthi libhahile kunangale-ke eHarare. So abantu akusamelanga beHarare kumbe bayesabele khatshana kumele benzeni?
Inamanzi ahlupha izulu alini, i-drought iminyaka ngeminyaka izulu linganokuzwayo. Yikho amanzi okuthiwa i-running water le ayaswelakala elizweni nje jikelele. Kodwa kathesi njengobana isibhahile kwezinye indawo abantu bengaze bahamba ngaphandle kuyikuthi kule nto eqakatheke kakhulu ukuthi bayihambele ngoba nxa behamba ngale babeza nompola beyiphendukise ngapha isimemetheke ilizwe lonke. Xa ingahlali isendaweni eyodwa ivinjelwe iziphele ele ipo uhle kwakhona
yiyo khulume ngama drip lawafakwayo kambe angabe ebiza imali eningi kakhulu yini umuntu munye ngamunye xa kufakwa khona
kubaduri kangako kodwa ke ukuthi isikudokazi sakhona nxa sithi sikuhlasele kakhulu lama drips la nxa uwangawazuzile asi ukuthi ungafaka idrip ungasila njalo ngokuthi igciwane lelo liyabe likumunye njani le ibacteria umunye njani phakathi wahuda njani ngikho ngithe isihudokazi kutho ukuthi siyamangalisa leso sihudo
ye kodwa sibonge ukuthi vumbuvumbu nje kuzokuthiwa sokule kholera lapha sokule sihudo kumbe vele akuphongukuphutsha nje
hayi sikuto njengoba kwebacteria yamajemus wona la ahlale khona nje khonapha nje lawo njengabe kuyinto eyadalwa ngumlimi yikho-ke kuya ngesikhathi sene sokuthi kuba lama-outbreaks ngokuthi kade sokuhamba ukuthi njengoba kungela manzi ukuthi abantu behlale behlanzekile yikho-ke siyamemetheka siya phambili la bantu khona kokuthi abantu abalaleli izinto ezabe zikhulunywa ngohulumende yizihlelo ukuthi bengaze bahambahamba lokuthi begeze izandla be abantu lokhu bekhawulana abagezi izandla bahlanze njengoba sithi ukuthi akula masi
lo ngusiqicamfundo solwayo ngwenya obexhuka le studio 7 ekobulawayo lapha-ke ubekhuluma ezimele okwamanje sike sizwe abalaleli be-studio 7
lele nkundeni ithi litshona njani basakazi lamazimbabwe amahle ye singazi ukuthi ngempela kungabe kuliqinisa lokho esikubone kuma-social media ukuthi usengezo chabangu ubhadalwe imali engange-500,000 ukuze achotshe ama-members awe-triples ngempela uma kuliqinisa lokho kuyacaca ukuthi khona nemali yokubhadala amaloya akhe lawa bakhona bamnikeza imali ithunyiwe mpela ukuthi ezodilidilisa uchabangu lo labo Calfan kugene empeleni badlala ngabantu basemathebheleni uchabangu wakhipha abantu ethi banezibongo zabantu zasemashonaleni kodwa okwenzakalayo bonke laba abantu abafakileyo futhi bayafanana balezibongo ezifanayo hhayi uchabangu uthunyiwe umbuzo okhona yikuthi ipolitiki embi kanje elizweni ayithuthukisi lizwe loba laba abezanu bengaqinisa ikhanda benza ingathi kukhona abazakwenzela ilizwe ayikho into abazayenzela ilizwe bazahlala kuphela ngezithembiso zabo kusukela ngo-1980 ngoba ilizwe lefingele ezithembiso abantu baphila ngokuthenjiswa okubuhlungu yikuthi abantu bakithi sebabona ingathi ukuhlupheka
ye lo-ke ngowe-studio 7 umlaleli omkhulu besithumezele-ke umbiko wakhe ye okwamanje-ke namhla sixoxe lo meluleki Brema Moyo weqembu le-insimbi zezwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Art Awards.
Ngiswele namazwi okubonga ebantwini abasibhoteleyo nokuthi basaqhubeka bayasithanda nalokhu abanye bethu beye basitshiya engozini. I-award leyi ngidedikhethele insizwe bengisebenza nazo u-Elvis Mathe noThembi Nkosi Mpofu.
So kuwe kujona ukuthi uthole isicoco esinje.
Into eyenzakeleyo ayivamanga ukwenzeka esayidini lethu la esikhona khona, so ngijabule kakhulu ngoba kuqopheke umlando ngoba ikhona enye indondo ebizwe ngegama lakhe u-Elvis Mathe. So into engijabulise kakhulu ukuthi ithina futhi esiqala ukuyithola.
Indondo le ebizwe ngu-Elvis Mathe batheni ngayo?
Bathi outstanding Chibuleka music. Ibizwe ngegama lika-Elvis bathi imali outstanding Chibuleka music.
Kuhle kakhulu. Sosingathi-ke engomeni zenu sibili lezeni zithayayo kuyini okwenza ukuthi lingene ngerumba kangaka?
Ngile belief yokuthi siyenze esikhuliswe ngakho, ungananzelela kakhulu nenhlamvu esisebenzisayo ama-lyrics okucula. Sisebenzisa kakhulu i-language yasekhaya. Ongakuthi size sidinge lala magama abantu abangasavamanga ukuwasebenzisa, sithole sebefake inhlamvu zesilungu. So sisebenzisa wona kakhulu. Ngicabanga ukuthi into esisizayo kakhulu ngoba akukho lula ukuthi abantu bekhona ukuwacollect amagama lawo.
Ye, khuluma labantu khonapho-ke siyakunika leli thuba.
Engingakutsho ukuthi kubalandi bensimbi zezwane, ngoba iqembu lensimbi zezwane ngelabantu, akusilo ndabrema ngelabantu. Beqhubeke besisapota kakhulu, ngiyabonga isapota abasaqhubeka besinikeza yona. Ngiyathembisa nami futhi ukuthi konke esizabe sikwenza sizobe sikwenzela bona, and sizoyenza ngamandla show ukuthi asisale emuva. And ngibathembisa more izinto ezimnandi, kuzohlala kunjalo kumnandi.
Lezi-ke insimbi zezwane bashaya-ke kuzwele insimbi sibili ziyajaya. Brema Moyo, siliphisela okuhle empilweni njalo silijayela idlombe-ke ngalokho elikutholileyo. Besixoxa lo Brema namhla-ke ukhona ngale koBulawayo. Yekulavido kulingakhohlwa namhla-ke sixoxa ngokuvalelwa kukaJob Sikala entilongeni loba engakathonisa icala lokuthothozela uDlakela. Ke singakugqibi uza namhlanje sike sibone ebezikhokhela ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by elections oluzayo, kodwa liphikisayo ne-CCC lithi inkomo ingazala umuntu ngoba abantu bazonde okumangalisayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, wolivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo. Wokhe Sithube, lilale.